namhlanje abagoqela izihlobo labangane bezevalisana lowaye ngumongameli weZimbabwe bebejabuliswa ngengoma ezehlukeneyo ebezihaya imisebenzi yomufi ayenza esaphila. Ukudluliselwa phambili kwalo mkhosi kuvezwe isikhulumeli semuli uMnumzana Leo Mugabe emhlanganweni lentatheli zindaba. Lokhu ukutsho ngemva kokuhlangana nenkokheli yomdabu eyakoZimba egoqela uNdunazimba obikwa enguye omazise ngale nguquko.
Ibody izabuya kusasa ngathi ma-10 and kuzalala lapho koZimba sokuyela eHarare
emazwini akhe ngale nguquko. UNduna Khatiza Gomo utshele Studio 7 ukuthi isidumbu kasisabuyanga koZimba namhlanje ngenxa yokuba umkakhe womufi unkosikazi Grace Mugabe ubengezwa kuhle. Abaphikisana loMugabe bamchaze njengomuntu owayelomusa njalo owayezinikele ukusiza abaswelayo, intandane kanye labafelokazi kungakhathalekile ukuthi ngubani. Omunye wabathola usizo oveze ukudana okukhulu ngokubhubha kukaMugabe nguBrightwell Phiri osakhulayo othi yena wamnceda ngemva kokubhujelwa nguyise esesemncane.
Ukubhubha kukamdala akusizwisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi njengoba ngumuntu okade esiphatha kuhle lakathesi esibabonayo abakhulumayo kuma-TV bephatha abantu abaningi kuhle, ile zinto eziningi azenzileyo kathesi begcina abantu abagulayo abagugileyo abangakakwanisi ukuzisebenzela lakathesi, labanye abangela bazali lakathesi abafelwayo bebegcinwa bebehanjiswa izikolo bebhatalelwa izikolo. Akunye kuningi anisakukhethi kuningi kakhulu.
Uthi akalala buhlobo lomufi uPhiri kodwa wathola usizo kunjalo waze wanelisa ukuphutsha izifundo zakhe zesekondari.
Mina mbathiseke kakhulu ngokuthi heyi umuntu kade esigcina esibamba kuhle njengokuthi isikafu vele besiphiwa sagcinwa nguye nje sikhula kangaka so isikafu sesiphiwa nguye umdala, umumbu, impuphu, amabhuku esikolo sayesiphiwa. Le mali zokubhadalelwa esikolo njengami ubaba wami mina wabhubha, so imali yesikolo ngayimbhadalelwa nguye. Akakhethi ukuthi ungubani uwangaphi or ukuthi ungowuphi umhlaba, uyancedisa kuphela.
Lanxa besebesazisiwe ngale nguquko abekade bebuthane emzini kaMugabe ekutama koZimba kakuzange kubakhube besithi bazimisele ukumelela loba nini lowo mkhosi wokuvalelisana laye. Owayengumongameli weZimbabwe obhubhele kwele Singapore mhlaka 6 Mpandula ubikwa esezangcwatshwa ngemva kokwakhelwa indlu yakhe yokuphumulela eyaziwa ngokuthi yi-mausoleum endaweni lapho okungcwatshwa khona amaqhawe lamaqhawekazi esizwe eye-National Heroes Acre eHarare. Abantu babika bezaqhubeka bebuthene emzini wakhe owe-Blue Roof eHarare aze abewe. Umsebenzi wokubekwa kowayengumongameli weZimbabwe lokhu ungaziwa ukuthi uzokwenziwa nini ngoba iningi labantu lisithi wayephica ingqondo esaphila lokhe ekwenza lalapho esetshonile. Bekuthunyayelwa kuhlatshelwa ingoma zokholo emzini kamunye uMugabe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumelisi Gama.